Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umufi owayengusomabhizimusi umnumzana Genius Jenimbi Katungure obhubhe ngesonto edluleyo engozini yomgwaqo ungcwatshiwe namhla emzini wakhe eDomboshava. Ibandla le-MDCT selinqume ukuthi aliseyi kuya ezigabeni ukuthi likhethe ozancintisa ukuba ngumkhokheli waleli bandla ngenyanga ezayo, kodwa selizikhethele abazancintisa, njalo selixotshe isiphathamandla salo umnumzana Bebe.
Ubaba uBebe laye ungomunye wabantu akade sesingathi basebenza njengenkomo edlayodwa, bengalandelisisi imithetho ye-constitution. Kulona lolu nje ukhetho oluphume koBulawayo, ubaba uBebe utholakale ngumuntu obuye lolwakhe uluhlu lwabantu.
Izulu elineli lomoya omkhulu selithiye izakhamizi zemachecheni eGwanda North zisegcekeni kulandela ukudilika kwezindlu kanye lezikolo.
Ezakhamizini eziningi ziphandle ngengezwa emashoromosi angalo besithi kulo mntwana odilikelwe yindlu wathwalelwa esibhedlela akwazakali ngabuya futhi bancisa ukuthi bangathola ukuthi bafulele, abanye bathwele izinto ezinjengokudla ngoba kukhanya kwey'ndalo eziningi izulu linethila yonke into imanzi akubala kudla.
Sizalethulela ukuphathelane le-COVID-19 lezinye kuwona lo msakazo. Umufi owayengusomabhizimusi umnumzana Genius Jenimbi Katungure obhubhe ngesonto edluleyo engozini yomgwaqo ungcwatshiwe namhla emzini wakhe eDomboshava, lapho avaleliswe izinkulungwane lenkulungwane zabantu ababikwa bevela emazweni achiyeneyo omhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baze ngobuningi babo abantu emngcwabeni kamuyi uGenius Katungure obhubhele engozini yasemgwaqweni emehlele lapho angqikilane khona lenye imota wayatshayelela esihlahleni, imota yakhe yahle yalumatha umlilo kusehlakalo esimehlele emadabukakusa ngesonto evela kwenza umcimbi wosuku lokuzalwa lomngane wakhe uMichelle Amuli laye ophelele kuleyo ngozi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshelele umsakazi ukuba ingozi ethethe imphefumulo kaJenimbi labangani bakhe abathathu kungeyabakelwa yikungalandeli imithetho emgwaqweni kanye lokugijima ngesiqhubu esikhulu. Waxwayisa uZulu ukuba alandele okuthiwa imithetho yokuhamba emgwaqweni. Lanxa ubechazwa njengomuntu obeqhuba amabhizimusi akhe ngendlela engacacanga, okubalisa elokuthengisa amandla okuphekisa ohlobo lwegasi, iningi labakhulume phezu kukamuyi bamchaze njengomuntu owayesebenza nzima ukuzithuthukisa lokuthola imali yenzuzo. Udade wabo kamuyi uJuliet utshela bekade bekulo mngcwabo ukuthi umnde wabo uGenius kwakungumuntu owakhula ehlupheka, kodwa wayehlala ezitshela ukuthi ufuna ukuguqula impilo yakhe aqede ubuyanga.
Andimusiwakazofa very unfortunate Genius angazitshengesa muli.
Baze ngobuningi abangane bakhe abavele kumagumbi omane omhlaba ukuzavalelisana lomuyi owayedume ngegama lokusomisa lokuthi Jenimbi uGenius Katungure. Batshele uZulu obesemngcwabeni lo ukuthi kungamanga lokho okukhulunywa nguZulu ukuthi wayesebenzisa imithi ekuqhubeni amabhizimusi akhe. Omunye wabangane bakaJenimbi uchaze umuyi njengomuntu walesiphiwo sokusebenza nzima, hathi lokho kuthiwa ngabanye ukuthi wayesebenzisa inyoka.
Thank you.
Omunye wabakhulumisane lalo umsakazo umnumzana Victor Dube isakhamuzi seBudiriro uthi lanxa wayengamazisisi umunye kusobala ukuthi wayengumuntu owayethanda ukukholisa. UJinimbi obeseleminyaka engamashumi amathathu lasithupha yokuzalwa 36 ubhubhe ngesonto ekuseni ndawonye labangane bakhe akade besemoteni yakhe ayihamba ngayo yohlobo lwe-Rolls Royce Wraith. Ababalisa uLimumba Karim waseMalawi, Michelle Amuli owaziwa ngelokuthi Mimi Mwana, kanye lentombazane yeMozambique u-Elisha. Izihlobo zemuli zabathathu laba bezikhona lazo kulo mngcwabo. Izakhamizi labangane bona bachaze umuyi njengomuntu obelomusa njalo ethanda abantu. Ngimele Studio 7 ngiseDombo Shaba, nginguMavis Gama.
Ibandla le-MDCT selinqume ukuthi aliseyi kuya ezigabeni ukuthi likhethe ozancintisa ukuba umkhokheli waleli bandla ku-Extraordinary Congress yalo ngenyanga ezayo, kodwa selizikhethele abazancintisa. Ababalisa osaphethe isikhundla somholi waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe, leziphathamandla zaleli bandla uMnumzana Morgan Komichi, Elias Mutsuri noMnumzana Douglas Monzora. Lokhu kuphume emhlanganweni weNational Council yaleli bandla izolo, lapho elinqume njalo ukuthi selixotshe unobhala jikelele walo uMnumzana Bednico Bebe ngoba ephule isisekelo sombuso saleli bandla, ngakho akusafanelanga aphatheke kunhlelo ze-MDCT. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lelunga le-MDCT uMnumzana Witness Dube.
Yebo Mphephethwa, iphathi kayisayi kuma-provincial nominations. Umsebenzi lo usuyenziwe yi-National Council, njengoba i-National Council kuyinkundla elamalunga ama-provinces wonke. Amanye ama-provinces abethola engathi police clearance, bebevunyelwa ngamapolisa ukuthi benze umhlangano, kodwa kwamanye ama-provinces bekusiba nzima ngoba bekusiba lezi zathu ezibambekayo zona ezesizaziyo ngalesi sikhathi sombhuqazwe we-COVID. So kwamanye ama-provinces bese kusenzakala ukuthi ibandla lehluleke ukuthola incwadi ezivumela ukuthi umhlangano wama-provincial nominations wenzakale. Kanti njalo lokuhamba ngasona lesi sikhathi sombhuqazwe, especially sesikhangela kubana amanye ama-provinces asemaphandleni, abantu bekumele behambe imango emide, kube khani ukuthi into ekade izaba nzima kakhulu ukuthi abantu bahlangane bonke babuthane, kube into ezaba lempumela esuthisa wonke umuntu. Kumele sikunanzelele kubana i-National Council nje nyaka yonke sikhathi sonke nxa kusiba lokhetho yiyo epha ama-template, engathi yiyo epha umkhombandlela ukuthi abazangena emahofisini kumele bakhethwe njani, kumele bebesebe leminyaka emingaki. Yiyo nje ejayele ukuhlahla indlela yokuthi umsebenzi we-Congress uzahamba njani. Kayikhethanga, kodwa ihlahle indlela yokuthi nxa sesiya ku-Congress, Extraordinary Congress ngo-December, kwavunyelwana kusukuma abantu benominethwa kusukela kuma-provinces wonke. Banominethwa ke baze bavumelana bonke ukuthi hayi, nxa singahamba silabantu laba bane.
Njengamalunga e-MDCT, lani liyakuvuma ukuthi uMnumzana Bebe obeselobudlelwano lamanye amabandla, njalo yiwaphi? Kumbe abanye bengathi ubencintisana lo Nkosazana Khuphe ukuthi ubengamkhipha yini esikhundleni singathi ube yi-challenge?
Ukuxotshwa kwababa uBhebhe kubandla le-MDCT nxa sikubhekisisa ungakubona nje ukuthi yinto akade ivele isiza, yinto akade isendleleni, ngoba ubaba uBhebhe laye ungomunye wabantu akade sesingathi basebenza njengenkomedla yodwa bengalandelisisi imithetho ye-constitution. Kulona lolu nje ukhetho oluphume koBulawayo, ubaba uBhebhe utholakale ngumuntu obuye lolwakhe uluhlu lwabantu okumele babe yibo abangena ku-provincial council obekumele yenze leyo nomination. Kanti ibandla beselisalile ngaphambilini, kwahluzwa ukubana labo okumele bangene abasasebandleni le-MDCT yibaphi. Kukanti iluhlu lukababa uBhebhe belugoqela lamanye amalunga okwaziwayo kamhlophe ukubana asaxotshwa, afana labo mama uDorcas Sibanda, afana labanye abamisiweyo imisebenzi bemiselwa ukusolwa thile ngokusebenzelana labantu abale inhloso zokubhidliza iparty kodwa ke yena kuluhlu lwakhe ubebafakile abantu ama MPs aqotshwayo eqotshela ukubana sesupport MDC Alliance kanti njalo usekelo lwakhe olukhulu abuye lalo yena ubaba Bebe kube yibo bona labo abantu abangasekeli ukubana extraordinary congress ibe khona njalo kwaba nobudlwangudlwangu obube khona ku provincial office yakobulawayo labo bantu ngesikhathi be phakamisa igedi bekhipha igedi bezingenela nje befisa ukuthi bazenzele umathando okuyikho okuvoxe khetho lakobulawayo kanti njalo ke le mpumela ezikhitshiweyo zisithi ubaba uBebe unqobile udle umbuthano wakobulawayo bezingesiloqiniso kodwa bezikhitshwa yilabo abangekho kuMDCT abasebenza bephandle kweMDCT izizathu zakhe bezivele zikhona zisiza ziziningi ukufika nje kulokhu iprovincial assembly yakobulawayo ledlule inomination kube ukugcwalisisa kwakhe ukuthi hatshi yena vele kasasebenzi labaningi usebenza yedwa ngoba amathuba akade kumele abe lawo ukubana atshintshe ingqondo alandisise iconstitution kazange awathathe njengomuntu obesehlale lo mhlangano isikhathi esithi.
Lo ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla leMDCT sixoxela ekobulawayo. Umnumzana Bebe utshele iStudio 7 ukuthi kasoze atsho lutho ngalolu daba ngoba ibandla lakhe lingamtsheli ngalesi isinqumo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokutshone abantu ababili unsukwana ezedluleyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Njalo inani lasebehlaselwe yiwo lo mkhuhlane elizweni selokho igcikwane le-coronavirus laqhamukayo selifika phose inkulungwane eziyisithiyagalolunye 8,765 kodwa phakathi kwabo sokusile abayi 8,090 okutsho ukuthi bangamachumi ayisithupha lasithiyagalolunye abalawo elizweni. Isigaba semathebeleleni North yiso ebesikhokhela ngabatholele ligcikwane kukanti kwababhubhileyo oyedwa obengowakobulawayo omunye engowemaswingo. Ngesikhathi kule ngxaki ngempumela yokhetho lweMelika, inkulungwane lenkulungwane zabantu ezisekela umongameli Donald Trump zitshengisele namhla eWashington DC zisithi nguye owanqobayo kukhetho olusanda ukwedlula lapho kukhangelelwe ukuthi umnumzana Joe Biden webandla lama-Republicans kube nguye umongameli. Umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans udlule ngemota eduzane labatshengiselayo njengokuthembisa kwakhe izolo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampa.
Izulu eline lilomoya omkhulu selitshiye izakhamizi zemachecheni eGwanda North zisegcekeni kulandela ukudilika kwezindlu kanye lezikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zemasholomoshi emagedleni enkazi lasemathiya eGwanda North zithi sezileminyaka zagcina ukubona izulu elifana lelinengo lwesibili emini entambama elidilize izakhiwo njalo lakhuphula lezihlahla. Iningi lezakhamizi beliphithizela ngolwesithathu ekuseni lilungisa umonakalo odalwe yileli zulu. Umnumzana Absalom Spando obesendlini lemuli yakhe yonke elabantwana abahlanu lapho indlu idilika uthi umkakhe lo mntwana omncinane balimela ngaleso sikhathi njalo basele belesithuli.
Abantwana sibili bakhanye behlulukile nami nje sibili ngiyethulile ngoba lesi simangalo ngihlala into le ngiyizela kwezinye indawo sakubonakele ukuthi mani mani kodwa lakithi lathi zihluzakile nami ngikubone kwenzakalo lini.
Omunye odilikelwe yindlu ngumnumzana Jonathan Ngathi oyisakhamuzi eBhungu enkaje othi layo uphelelwe.
Besisekhishini thina ngali kwabuya umoya uvela ngapha entshonalanga wasekuphula izilila wayilahlela ngapha ngali lakho ekhishini walephula utshani kade siphakathi khona. Sesathithiba nje ukuthi sawusonakalelwa yinto ngesikhathi sona lesi esinje ukuthi uzayivusa njani futhi uyaphelelwa.
Unkosikazi Ntokozo Ndlovu ngesine njalo isakhamuzi seBhungwe esidilikelwe ngumuzi uthi njengomfelokazi kuza kuba nzima kuye ukuthi asukumise enye indlu.
lapha kuqalisa ukuphakama indlu kuphakame muvizini aphakama aphephuka hawila ngale kumakhelwane ngalo monakala omkhulu kakhulu ngoba ukuze start from number 1 vele kunzima ngoba ngi 1 kwabalapha ekhawashona
unkosazana sikhulisile ngatho enkazi uthi basengozini enkulu kakhulu ngalingaphinda line izulu kunzukwane ezilandelayo
kulomoya vele omkhulu besimile sibamba izivalo umoya ufuqa izivalo wabuya umoya silo abamkhulu kakhulu bazacila siphakamisa uphahla bathatha izindlu konke lalezihlala kusengozini enkulu ngoba sikwazi ukuzalandela ukuthi kuyayizakalana umbe kuyafathina abantu asikwazi
unkosikazi Patricia Spanda wenkaze obenabazukulu bakhe endlini lapho umoya uphakamiswa uphahla uthi basele bethukile
khonapho senzalwe inkazana uthi gogo nasinje sisukuma phambili ngayo naye sukumeni siphume sithi uthi ukuthi sivule umnyango sibona amazenge wonke siyawelala sibuye lapha ekhishini sicwe sokuzimbokomboko kwesaba nje lokwesaba sibili ngabe angingazaki ukuthi into ngaza kuyibona into bethusayo kangaka ukuthi kade ngakuhamba njani
emagedleni izitolo ebezakhiwa zidilikile kwasala sokuligceke umnumzana Vusimuzi Ncube ngomunye wabosomabhizimusi kuleyo ndawo
ngoba abanye bebesakha ama-building so yena leya imali kade besakha ngayo njengobana isimo vele sibuhlungu kangako ebantwini ma mhlawumbe uhulumende laye mayengabaphosela mhlawumbe uizamende kubili okuthathu yokuthi babuye baqalise kutsha bakhe kuyiwe phambili lama emizini babone ukuthi bayancedise
umnumzana David Moore ongumgcini esihlalo wekomidi yabazali ebona ngokuthuthukisa kwesikolo senkazi secondary uthi kube yinhlanhla ukuthi ababalisi bagala leyo msebenzi kulezi nsuku
indlu yethu eyefomu 1 ithethwe ngumoya ilebhu yethu ithethwe ngumoya kusho ukuthi kube yinhlanhla enkulu kakhulu ngoba abafundi abana bebekhona yabona abana sikhuluma ngokuthi kulabantu abafileyo kuncedo sikukhangele lapha sikuthi abana singaso sinamashitsi angakhava lapha ngoba lamaklasi yiyo amaklasi asetshenziswayo ukuthi abantwana babhalele phakathi kwawo
uzobhuku wemasolomuhle umnumzana Love Mondlovu uthi njengenkokheli zomdabu bathethe isinqumo sokuthi bazilo ngolwesine kulandela lo monakalo
bengaba le 18 years ngiyagcina ubona izulweli njengalonaleli amanzi lawo kade emaningi kakhulu ukuthi vele nainginje nizangahanjelwa zinkukhu inkukhu ezingu-7 zonke zihambile ama-crowlet abone ukuthi kumele abantu abengasebenzi kube lizile kuhlonitshwe ilanga leli elenzakeleyo le monakalo ebekhona esigabeni
ukhansela kaward 1 unumzana Stanford Nkala uthi izakhamizi ezidilikelwe yimizi zidinga usizo lokudla ngokuphuthuma
ezakhamizini eziningi ziphandle ngeke ngenziwa imasholomoshe ngalo besithi kulo mntwana odilikelwe yindlu wathwalelwa esibhedlela akwazakali ngakuya futhi zibancedisa ukuthi bangathola ukuthi bafulele abanye bathole lento ezinjengokudla ngoba kukhanya kwey'ndalo eziningi izulu linethila yonke into imanzi akubala kudla
lanxa lithiwe umonakalo leli zulu iningi lamadamu kulumango asele egcwele okulakho ukusiza uzulu kanye lezifuyo ebezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele izulu elinganeno lonyaka ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisematshetsheni eGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingali tshona njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Dande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Edson Moyo omunye wezisebenzi zeVictoria Falls ezamiswa umsebenzi emahoteleni zaphiwa ingcosana yebenjeni
mina ngisebenzela i-African Sun. So i-African Sun i-retrenche almost 300 people. Ama hotels there are about 11. But the mostly affected hotel ele highest in number, that's the Victoria Falls Hotel. Victoria Falls Hotel which has got almost about 82 people retrenched. So and then kuma departments wonke nearly like laundry, there's only one person left. And then uma waiters, there are only two waiters left. And then uma front porters, they cleared everybody. Then kuma chefs there about 5 chefs or so abachiwe. So ukuthi what criteria did they use? We don't know. And then housekeeping. Housekeeping, they only left about three people and 182 rooms. So ukuthi what criteria abayisebenzileyo lapha wonke umuntu vele is didekile ukuthi kanti basebenzise ndlela bani abayilokhuzileyo lapho ukuthi be-retrench. That's the oldest hotel in Victoria Falls.
Sizwa kuthiwa inenge labo likhala ngokuthi imali abayiphiweyo eyama-pensions incane kakhulu. Ungasela ukuthi imali enganani abakhala ngayo?
We've worked for almost 40 years working for the company, some 35 years. Imali zangkhona ebeziphuma khona lapho, something like umuntu ole 40 years is only getting something like 105,000 bond before deductions. 40 years before before deductions. And then ungakhangela thina like Falls Hotel has got the highest ma prices even kuma rooms. And then like ungakhangela yena lo muntu ole 40 years imali oyizuzileyo, I think it's less than a bottle of Johnny Walker Blue. If also tell Johnny Walker Blue about $735 a bottle, Johnny Walker Blue whiskey.
Manje lina njengabamela izisebenzi zona lezi lithatha amanyathelo bani, kuyini elikwenzayo sikhuluma nje?
We have taken ama measures ukuthi this thing is not fair, because we have worked for them for a long time. They should give us some decent packages. We asicho ukuthi we don't want to be retrenched. Yes, retrenchment it's okay. So the package yangkhona yiyo esingani silwisana layo. And then we are trying by all means ukuthi indaba zangkhona zihambe phambili ku-Ministry of Labour. And then we have already engaged the lawyer. Indaba yangkhona kodwa ayikafiki ku-Ministry of Labour. And then we've also talked to the resident minister. We've told him about the issue. So indaba leyi sifuna ihambe phambili ye-court. So yikho esakumeleleyo i-lawyer lethu liyaphusha. So kubo Elephant Hills ngapha labo Kingdom amanye ama-hotels lawa, yes, i-criteria yangkhona kade beyisebenzisa enye kade bengani basebenzise kokuthi ye umuntu olovileyo obuyelova kakhulu emsebenzini ye ubebuya edakwa, it is fair. But i-Vic Falls Hotel, there is a problem there.
Nxa kuyukuthi uhulumende uthi imisebenzi yamahotela lokwethekelelwa isivulwa, bonabo abaxotshiweyo bazaqatshwa yini?
Abaxotshiweyo angiboni sibili mina ukuthi bazabuya beqatshwe futhi, because already now abantu sebengani bayabuya, but they are local people. Benama-local people laba sebeqatshwa contract workers, ama casual. Iba baloku bebabisa. But ilwe kade libuza ukuthi njengoba njena limisile abantu laba kathesi seliqalisa ukuqasha, kuthoni khona lokho? So ngathi like i-Falls yonke sibili amanye ama-hotels they paid better. Like for example Safari Lodge and then la amanye ama-World Horizon, yeah, no, those people, they paid their people it's much better. So engani ihotel engani layo iyenze njenge Falls Hotel ilala la kukhanya kule problem.
Lo ke bekungumnumzana Edson Moyo, omunye wezisebenzi ze Victoria Falls, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Igama nguChris Gande lilala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Zim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana abeZimbabwe abahlala kwele-South Africa. Njalo kuneminye imisebenzi abayenza kwele Zimbabwe.
Sina njengenhlangano emele omama
Namhlanje ngingathi ukuthi siyaqhuquzela ukuthi omama makuyikuthi ubaba lo useqala ukubeka umama isandla akusekho ukuthula lapha ekhaya sokulondlami loba isimo sinjani sesiya ngezomnotho siqhuquzela omama ukuthi angeke uhlale ngoba usesaba ukuthi ungaphuma lapho uzoyadlani ma usuphandle kungangcono ukuthi liyathandana so njengenhlangano siyakugqugquzela omama ukuthi ungaphumi usuyisidumbu endlini kungangcono uye fela esitaladeni udinga usizo kumbe uye bulawa yindlala kulokuthi ubulawe ngumuntu omama abaningi esihlangana labo bayakutsho khonokho ukuthi athi ngiyashaywa ngempela kodwa kunzima ukuthi ngimshiye lo muntu ongishayayo ngoba nguye othenga ukudla la endlini njalo nguye ogcina abantwana labo esilabo okungangokuthi ma ngiphuma lapha endlini ngizoya ngaphi labantwana and ma ngithi ngiyaphuma umuntu ngitshela ukuthi ma ngiphuma engeke aphinde asasapota abantwana labo esilabo so izinkinga omama abahlangana nazo lezo ungafunda ukuzimela kuzaba lula ukuthi lanxa ubaba seqala ukwenza udlakekela lapha ekhaya eselondlami uphume uye uthiye ukuthaywa uyezimela wedwa kodwa ungahlala umama ongakwaziyo ukusebenzisa izandla zakhe azimele yedwa kuzaba nzima vele ukuphuma ku-relationship elondlakela so omama esiwugqugquzelayo ukuze babe free ukuthi umuntu azimele akwazi ukuzenzela akwazi ukuthi lobe engavuka kusasa engaselayo indoda kodwa akwazi ukuphila le ngane zakhe
Njengoba imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyekethiswa, abesifazana bathokoza yini ngokubuyela emsebenzini yabo emningi-ningi.
Siyakujabulela kakhulu singomama ngoba ukuthi sokuyekethisiwe lezi imigomo ebikhona nge-COVID-19 lama-lockdown. Ngoba yebo omama abaningi sebephumile ezindlini, sebebuyelile emsebenzini, omama abaningi like abantu abasebenza emasaluni, amasaluni isikhathi eside kade evaliwe, okwamanje amasaluni avuliwe. Omama vele siyabaza emasaluni kugcwele bona sebekwazi ukubuyela emsebenzini lasemakhepha abathengisayo abaziphilisa ngokuthengisa sokulula ukuhamba ngoba ama-restrictions la sengani seyekethisiwe njalo futhi okunye labo baba sebebuyelile emsebenzini isikhathi sokuthona lapha endlini bebona wonke amaphutha ayenziwa ngomama asisekho so udlame luza kwehla vele ngoba inkinga ibiqala lapho masisiyadingisa kuba ngwanayi kusho ukuthi ubaba usebona izinto kade engaziboni yena nxa etshona emsebenzini manje sibebuyela emsebenzini lo dlame sibhekele ukuthi le domestic violence izayehla
kunenhlelo yini eliziqhuba kweliZimbabwe ezifanayo
njengenhlangano silohlelo olokunikeza abantwana abangamantombazana okokusebenzisa nxa besesikhathini sabo enyangeni so silokuthi ma siyenza sikulokukwenza ngama-holiday sisuke nje sihambe siye esikolweni esikoleni sifike sinikeze abantwana ama-sanitary pads asivele nje sibanike ama-sanitary pads siyahlala phansi labo mama sihlale phansi labantwana ngendlela ezihlukene ngesikhathi esihlukeneyo sizwe inkinga zikamama ngabantwana ngentombazana sizwe inkinga zentombazana ngabazali sikhulume labafana sizwe ezabo inkinga bese sihlala phansi sesindawonye sikhulume lo mama lo baba lomntwana oyintombazana lo ngumfana ukuthi sithe sikhuluma nalo wathi sizama ukuthi siqoxisane umama azazi inkinga zomntana kho intombazana lo mntana kho umfana lo mfana kwazi inkinga zikadadi wabo lenkinga zikamama umbe zikababa sefika senze njalo kunhlelo nxa senza uhlelo lokunikeza ama sanitary pads uhlelo lusilwenza ngo-August lango-December and unfortunately asikwazanga ukuya ngo-August lodlulile ngenxa ye-lockdown kodwa ngo-December definitely shows that the safe lab booking a child secondary school siyakhuluma nabantwana lo mama lo baba
leyo ke kuyingxoxo lonkosazana Victrice Matutu oyinhlanganiso yeZim Imbokodo
singakehlukani nanzi ezinye zendaba ebezikhokhela Ibandla le-MDCT selinqume ukuthi aliseyi kuya ezigabeni ukuthi likhethe ozancintisa ukuba umkhokheli waleli bandla njalo selixotshe isiphathamandla salo umnumzana Bebe. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.